Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 17 kunhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa the $10 last year ikwanisa ukuthengela ithukela impuphu isepa yokugeza nesepa yokuwasha i-$10 yonaleyo ngalesi sikhathi kuzenziwa sokuthiwa 97% sikhangele ukuthi singabe ikwanisa ukuthengela kuphela i-cooking oil kuphela. So ngezindlela inflation isithethe amandla omuntu ojikelele emalini yakhe okuthenga.
Isilinganiso sokuqonga kwentengo yempahla ezijiyeneyo lokudla i-inflation sikhuphuke ngezinga elesabekayo ngenyanga edluleyo safika pho sekukhulu 97.85%.
Namhlanje ngemandi nje sesibona amapolisa egcwele iHarare CBD yonke nje ngoba siyazi ukuthi bakhangelele ukuthi mhlawumbe abantu bengamasha mhlawumbe abantu bengayenza i-demonstration.
Amapolisa ohlangothi lweriot abinyakazela edolobheni leHarare namuhla. Onke wabangukansila wakwamadlambuzi elilunga leMDC umnumzana Thamani Ncube ubhubhele engozini yemota ndawonye lomunye abehamba laye emangweni wakombimba ePlumtree izolo. Umgcini sihlalo weMDC eMathebeleland South laye ubikwa ebhewuke ngemota namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ezijiyeneyo lokudla eseinflation sikhwele ngezinga elesabekayo ngenyanga edluleyo safika pho sekukhulu i-97.85% nxa kuqathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuqoqa amanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise namuhla njalo ukuthi intengo zikhuphuke ngesilinganiso esingena kumashumi amabili lanye ekhulwini 91.99% phakathi kwenyanga kamabasa loNkwenkwezi. Namhla khona intengo yesinkwa ikhuphukile isuka ku-$3.40 yaya ku-$4.25 lanxa isinkwa singatholakali ezitolo. Ukukhwela kwentengo yezinto sokuyinsakavukela ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi badle imbuya ngoluthi njalo sokudale ukufuthelana okukhulu elizweni. Sixoxele incwadi ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko waqala ngokuchasisa ukuthi kuyini i-inflation ngendlela elula.
Ikukhwela kwentengo yezinto ezabe zifakiwe ngoba uhulumende yapha esithi yi-basket, i-family basket. So ama-prices zinto zenezo-family basket compared to i-period, like khona bathi annual. So compared to the prices ayekhona last year to this now, ayabe se-increase nge-97%. So for umuntu osestrejini, ukukhwela kwama-prices, i-inflation.
Ukuchoni ke kuZulu esikhwameni lokhu Shoko sikhangela ukubana abantu abaningi abalayo imisebenzi kanti le mali layo kayibambeki.
Ukutsho ukuthi kubana isithusenza dulayo ya last year ayisenelisi ukuthenga izinto eyayizithenga last year, yilo le 2 cents. Masikhangele singathi nxa le $10 last year ikwanisa ukuthengela ithukela impuphu isepa yokugeza nesepa yokuwasha i-$10 yonaleyo ngalesi sikhathi kuzenziwa sokuthiwa 97% sikhangele ukuthi singabe ikwanisa ukuthengela kuphela i-cooking oil kuphela. So ngezindlela inflation isithethe amandla omuntu ojikelele emalini yakhe okuthenga. Njengokhangeleka ngathi esikubana ama-price zona aqhubeke siya phambili, kodwa izisebenzi zona le mali ezirholwa azikhwele.
Ngezinye indlela singathi sesisiya esimene sike sabakiso yini ngo-2008 lapho intengo eyayikhwela nje mahlayana esingathi i-hyperinflationary environment.
Singathi sesisakafika ku-hyperinflation, asikafiki ukuthi sifana lo-2008. Ngomahluko kuyikubana khathesi izinto zikhona esitolo abantu ngabala mandla okuthenga. Okwa-2008 kwakusenzakala ukuthi into zazishelakala kodwa abantu bele mali. So kulo kuyi-reverse okukhona. Kodwa singaqhubeka ngendlela esingakhona kungela ndlela esiyelungiswe, singagcina siwele khona ngalo-2008.
Isinkwa lazo lapha Shoko, sizwa kuthiwa sikhwelile kwezinye indawo. Ungathini ngalokho?
Sikhayelele ukuthi abakhangeleli ze-stock labo be-Great Millers bathi inyawuthi esithi wheat ama-levels esesiselela ngayinyanga kuphela. And njengoba bekhangele ukuthi akula lapho abazothola khona i-foreign currency, baqhungisa ibindi lwemikambo omnyama okuzayenza ukuthi isinkwa sikhwele. Unganazelela ukuthi abamabheka bakhangele ukuthi sikhwele siye ku-$6 be-$7 i-loaf.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho, sixoxela ecingweni ekobulawayo. Oge waba ngukansila wako madlambuzi elilunga le MDC umnumzana Thamani Ncube ubhubhele engozini yemota ndawonye lomunye abehamba laye emangweni wako Mbimba ePlumtree izolo. Uncube uhle waphelela kulingozi kwathi omunye wakhe ufele esibhedlela sePlumtree ngemva kokungqikilana kwemota akade behamba ngayo leroli enkulu. Uncube ube ngumuntu osakhulayo njalo uchiye abantwana abancane lomkakhe. Besivame ukuxoxa laye khonapha kustudio 7. Sixoxelo malumakhe umnumzana Difa Dube wasichazisela okunengi ngokwenzakeleyo.
Silusizi kakhulu wabonkomo ngobabutha amancube engithemba ukuthi abaningi bayamazi belokumuzwa ekhuluma lapha emsakazweni, njalo abanye bemazi njengoba wabe ngukhansila laphana esigabeni sakomadlambuzi ePlumtree. Kube le ngozi yemota eyayenzakala esigabeni ukuthiwa kokompimba. Kade behamba nje ngemota kwase kusiba le-head-on collision le-truck, kwaba ukutshona kwakhe khona lapho. Omunye kade hamba laye uthiwa ngu-counter uye wayatshonela esibhedlela ePlumtree Town.
Abe roli le abachane layo bona bakusimo bani?
Basisimeni esingathi abalimalanga kangako, kodwa ke baye baphuthinyiswa la kwesibhedlela nje futhi bayebonana lodokotela. Okuzisa nje ubuhlungu yikhona ukuthi inxa zonke abalimeleyo labajonileyo nalaba abayibakade behamba nge-truck singumndeni munye, singabantu banye, okuyinto edumaza kakhulu ukuthi sidinga sele ukuthi siqala ngaphi sicinise ngaphi into yakhona.
Amalungiselelo omngcwabo ami njani?
Umzukulu uThamani besikhangelela ukuthi abekwe ngomgqibelo, kodwa-ke kathesi kusaselokunye esaza ukuthi sikulungise. Kodwa nithemba ukuthi kuzakuwele kuhle ukuthi ngomgqibelo kuzabekwa komadlambuzi uThamani. Okwakathesi njengoba sikhuluma nje kathesi babunkomo esidumbu sisaseplumtree, njengoba usazi ukuthi nxa ukuthi kwenzakala inhlekelelo efana layena leyo, kuyafana ukuthi umuntu ukutshelwa komuntu kuyafana ukuthi ahambe ayefika esibhedlela ayekhangelwa, kulandelwa umthetho welizwe ukuthi ayekhangelwa ayenzelwe ukuthi ayi postmortem. So kwenza ukuthi nje kube liqiniso ukuthi ngempela lo muntu ufele engozini yemota yini, noma kwesinye isikhathi abantu ethola bebulela umuntu bamphostela kuleyo ngozi. Kodwa-ke hhayi, sekusobala khona ukuthi ingozi yemota, kodwa-ke umthetho kuyafana ukuthi ulandele. So sisayenza naloko ukuthi nxa sebeqedile laphana sezenza amalungiselelo ukuthi nge-weekend ayebekwa kwamahlambuzi.
Umnumzana Difa Dube isihlobo sikamnumzana Thamani Ncube, yena obhubhele engozini yemota izolo. Sithi makalale ngokuthula. Kusenjalo umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Moyo laye ubikwa ewelwe yingozi yokubhewuka kwemota ePlumtree namuhla. Ibandla lakhe lithi ulimele kancane kodwa impilo yakhe ayikho engozini. ngeviki edluleyo kubhubhe ilunga le-MDC unkosikazi Vimba Itswangirai Jaba ngemva kokulimala engozini yemota eyabulala abasekeli be-MDC ababili ngenyanga edluleyo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Amapolisa ohlangothi lwe riot ebenyakazela edolobheni leHarare namuhla. Inengi lithi le indlela kahulumende yokwethusela uZulu ukuze engalokothi angene esitaladeni etshengisela ngemva kwembiko yabasakhulayo be-MDC eyokuthi baqoqa ukutshengisela phezu kokonakala komnotho. Umevisikama usethulela loludaba.
Inengi lezakhamizi zeHarare ziveze imibono etshiyeneyo phezu kokwanda kwamapholisa phakathi kwedolobha leli. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni, isakhamuzi zeHarare njalo ephatheke kumisebenzi yokukhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu. UNyoni uthi ucabangela ukuthi lokhu kubangelwe yinkulumo eyethulwe ngabasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa emhlanganweni lentatheli izindaba ngeviki ephelileyo.
Kuthe kusenzakala lokho sabona nje amapolisi sebabize sebabuza ukuthi yeli ngephula umthetho yenjani njani. Namhlanje ngemandi nje sesibona amapolisa egcwele iHarare CBD yonke nje ngoba siyazi ukuthi bakhangelele ukuthi mhlawumbe abantu bengamatsha, mhlawumbe abantu bengayenza i-demonstration.
Uqhubekethi uhulumende weZimbabwe ukhanya engazihluphi ngosekwehlele uZulu.
Lokhu nje kusitshengise okusegcekeni ukuthi uhulumende lo kazimiselanga ngitho kancane ukuthi alalele uZulu njalo ukuthi asebenzisane loZulu. Thina njengabatsha nje sizimisele ukuthi hayi okwakathesi nje sesifike lapho esidweba khona umzila lapho esithi hayi sokwanele.
Kwasekelwa ngumnumzana Bekezela Gumbo, omunye wabaphatheke emsebenzini wokucubungula inhlalakahle kaZulu.
Ukubonakala kwamapholisa okunje so kuyabayithusela abantu begcine besehluleka nokuthi bemele amalungelo abo ngoba sikhuluma kunje so ukhale nihambe ekhaya lisinke ukuthi imali ngikhala iphuphu ukuthi imali ngikhala ama-full team ayimali. Abantu bayahlupheka njalo imiholo yabo, abantu abaningi abakusebenzela uhulumende abagcwele lapha eHarare imiholo yabo ayikhwezwanga. So kungakhala into ezifana lazinezo, it's obvious ukuthi abantu uhulumende ukhangela ukuthi abantu bakhathazekile kakhulu bengangena isitalada noma isiphi isikhathi. So ukugcwala kwamapholisa mina ngokubona kwami njenge-analyst ngibona ukuthi bakwelokhu kubizwa kuthiwa i-deterrence, ukuba yithusile abantu besabo.
Wengeze uGumbo ethi sekuyikwenza kwabantu asebafunda ukuba uZulu lakho utshengisela okungenza baguqule ukucabanga kwabo ngendlela abangaphatha ngazo abantu nxa sokube lokutshengisela.
Kuma-demonstrations adlulileyo athi befake i-warning i-government yakuthatha kalula kodwa kathesi ngiyabona ukuthi bafunde isifundo. So sebehle besidingeka bebaqalele abantu phandle le kuyabanzima ukuthi benga-risk impilo zabo bengene ethawuni ma sebebona okunje. So bonani ilokhu abakubiza kuthiwa i-preemptive strategy.
Ukwethusela abantu ngale ndlela uGumbo uthi kungasoke kwasebenza nxa lokho okubafuqayo ukuba bacabange ngendlela abacabanga ngayo kungasalungisiswanga.
Bonani into eyenzakalayo lapha ukuthi abantu bazama ukuthi bebeloku beqhubeka bezama ukuthi sidelay, yabona siphuzise into engayenzakala kodwa ukuthi as long as inkinga ezizo eziyenza ukuthi abantu behlupheke befisa ukungena esitaladeni zingazange zilungisiswe akusoze kusebenze ngoba kuthiwa idonki ungabuloku uhlala uyitshala uyethusele usenzani iyantunya vela nje ugcine kwehlula lokuthi ungayenzayo. Yikho okungayenzakala eZimbabwe nxa kungazange kulungisiswe izinkinga engizibalisileyo ekuqaleni.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo be-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bathole imibiko evela kwamanye amadolobho ethi lokhu bekungaseHarare kuphela kodwa lakhonale bekungesifanayo.
Amapholisa ke agcwele emadolobheni kweHarare, koBulawayo, eGweru, emtare lendawana esijetsheneyo kutshengisa ukubana ke into azimanga kuhle ke elizweni balokwesaba indaba zokutshengisela njalo silokuzwisisa ukubana ke abafana bezanupf bafuna ukuthi bangene esitaradeni betshengisela bezenza abantu be-MDC ukuze batholeke i-evidence yokuthi babopheke abatsha be-Movement for Democratic Change. Lokho kuyinto esingasoze siyivumele thina njengabatsha.
Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kungamangalisi kubonakala kwamapholisa bezulazula phakathi kwabantu ngoba kungumsebenzi wabo.
Amapolisa akathesi, we are just doing our constitutional responsibilities. Amapolisa kumele babone ukuthi elizweni kulokuthula.
Kusenjalo abephephandaba le-Daily News bethule udaba lokuthi umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri uthi uhulumende ulungiselele ngokwaneleyo nxa bekhona abafuna ukutshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela ubunzima uZulu weZimbabwe yabhekane labo ngenxa yokuchabalala komnotho. Tumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umsakazo kamabonakude wakwele Egypt ubika ukuba onke waba ngumongameli wakulelo lizwe ogenqulwa embusweni uMohamed Morsi uqaleke wahle wafa esemthethwamndaba namuhla. Iziphathamandla zakwele Hong Kong zigcine zivula imigwaqo eya esigodlweni samahofisi kahulumende ngemva kokuvalwa phambilini kokutshengisela kwabantu bakulelo lizwe befuna kwesulwe umthetho othi umuntu engabotshwa kumele ayethoniswa kwele China. Abaqoqa lokhu kutshengisela bathi abantu abangaba yizigidi ezimbili besesitaladeni betshengisela. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuphathisa emazweni asathuthukayo olwe-US Agency for International Development soluvule amahofisi alo kwele Somalia akade evaliwe okweminyaka engamashumi phose amathathu 28 years. Lanxa ele Melika lingaqumanga ubudlelwano lele Somalia, isikolo someli walo savalwa ngomnyaka ka-1991 ekuqhamukeni kwempi yomdeni ilizwe lagcina lingabuseki. Umkhokheli wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya sememe abazali ukuthi bazebhalisela ukuhlolwa lokuhlinzwa kwabantwana labadala abazalwa belezitho zensitha ezingacaciyo ukuthi umuntu ngoyisilisa kumbe ngoyisifazana ukuze belatshwe bazivikele emkhuhlaneni efana lowemvukuzane. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu bathi iziphathamandla zalesi sibhedlela kumele bekele abantwana bakhule bazikhethele ubulili ababufunayo obuhambelana labo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
UDokotela Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo usesungule uhlelo lokunxusa abafuna usizo lokuhlinzwa kwabantwana labadala abalobulili obungacaciyo emanyene labanye odokotela. Okwamanje abangafuna lolo sizo bayamenywa ukuthi bazobhalisela ukuhlolwa lokuhlinzwa ethi abantu sebeqalile ukubhalisa.
Namhlabe sikhuluma ngendaba le abantwana abazalwa kungakhanya ukuthi izitho zabo ngezani, izitho zamankazana yini kumbe izitho zabafana. Ngiyaxolisa kakhulu abanye babethi incukubili, kodwa sogama elihle leli. Abantwana laba kumele ukuthi babuye bazobhalisa impilo ngoba sifuna ukubancedisa sibili.
Wengeze ethi ngokuya kwesikhathi umuntu ozalwa elalesi simo kudala umkhuhlane wemvukuzane lapho esekhulile.
Lezi zitho njengokuthi izitho zikababa emuntwini nxa zitholakala ziphakathi kwesisu ziyayenza ukuthi umuntu abe lemvukuzane esesengumuntu omncane khonapho kuminyaka amachumi amahlanu kusengama.
Olwela amalungelo abantu abalobulili obungacaciyo, umqondisi we-Intersex Advocacy Trust Zimbabwe, uMalume Ngwenya, uthi luhlelo oluhle kodwa ngakwelinye icele lungaluhlanga. Ethi kuqakathekile ukuba iziphathamandla zesibhedlela zikhulumisane labo njalo aziyeke abantwana bakhule bazikhethele ukuthi ungumuntu oyini.
Uhlelo lwesiluzwileyo olwamadokotela ompilo luhlelo luhle kodwa lungalohlanga. Thina njengenhlanganiso besikhuthaza kakhulu ukuthi wayi kungabi lesikhathi esinikezwa bona abantwana ukuthi umntwana afike esikhathini sakhe sokuthi uyakwanisa ukuthi azikhethele ukuthi yena ungumuntu onjani oyisimo njani. Ngoba into esikhathini esiningi sizathola ukuthi umntwana engakhethelwa ukuthi abe ngumntwana onjani phambilina kusuka futhi bese kusiba lezinye inhlupho futhi ezihluphe abazali, umntwana engasayikho lokhu abazali abebemcabangela ukuthi abe yikho khona. So besikhuthaza kakhulu ukuthi ngabe siyahlangana la madokotela lawa sikhulumisane sibonisane ukuthi kube lesikhathi sona senesinikezwana umntwana azakhulela afike esikhathini sokuthi khathesi sezibona ukuthi ngingumuntu oyini.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zobulili lokulwela amalungelo ecansi e-Voice of the Voiceless, uMiles Moyo uthi sebezwile ngalolu hlelo kodwa abajabuliswa ngamanye amabala alesi simemezelo ngoba alobandlululo.
Inkinga yikuthi ngingathi amabala abawasebenzisile ukuthi restoration to normalcy, sekungani abantu abazelwe bezincukubili kumbe intersex ngabantu abangekho normal, ngani kulento e-wrong ngabo okumele ilungise ukuthi akukho njalo. Njalo i-assumption naleyo ukuthi wonke umuntu ufuna ukulungisa njalo kumele alungise ayiqondanga. Bona kuqakathekile ukuthi nga odokotela laba baqale bekhulumisane labantu aba-intersex before beyenza izinqumo zinalezo ukuthi kumele balungiswe.
Udokotela Ngwenya uchaze ukuba yena labanye bakhe baqale lolu hlelo benanzelela ukuqansa kwenani labantu abeza esibhedlela sebelemvukuzane esidle ingaphakathi okudlulise amalawulo, njalo inengi labo ngabalobulili obungacaciyo. EZimbabwe inani labantu abazalwa belobulili obungacaciyo alaziwa ngoba isisekelo sombuso welizwe sicalwa ngokuncindezela amalungelo abo, njalo lohulumende kasekeli amalungelo abo ezemacansini. UDokotela Ngwenya usole abazali abagcina abantwana emakhaya bengaphenduki labo esibhedlela ukuthi bazokwelatshwa kusasemasinya, kodwa beza labantwana laba sebekhulelwe imvukuzane yangaphakathi ikakhulu ezitho zensitha. Uchaze ukuthi abantwana abancane labadala abakhulu bazakwelatshwa mahala, kuthi abanye abavele behlawula esibhedlela bazahlawula, kuthi abanye uma kusenza badingelwe usizo.
Uhlelo lwethu lokuthi sincede abantu abalabantwana abangakhanyiyo ukuthi becace kuhle ukuthi ngabafana kumbe ngamankazana luyaphambili. Namuhla besihlola abantu sibakhangela kufika abantu abajiyagalolunye. Kade kumele ukuthi kubuye abanye pho abantu abasayenela ngokubuya ngendaba zokuhlutshwa i-transport. Abantu bafuna uncedo baluphakathi bobunzima bokuthi abantwana bayakhula ngabakwazi ukuthi kumbe ngamankazana kumbe ngabafana. Lolu luhlelo esifisa ukuthi njengoba kade lungayenzakali ndawo lapha phakathi kwelizwe leli leZimbabwe, abantu bazazuza uncedo.
Kusukela ngensonto mhla ka 16 Nhlangula abantu abedlula abalichumi sebethe baqala ukuthola usizo, abanye lokho bebhalisa ukuthola usizo esibhedlela sempilo ukuze bahlolwe kubonakale ukuba bengaphiwa sizobani. Ngimela iStudio 7 yokubulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leFC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeCasalaga Premier Soccer League ngemva kwemidlalo ebikhona ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum lithe ngokunqoba elikwenze iqembu leBulawayo Chiefs nge-3 kanyanga ngomgqibelo landiza lahlala phezu kwengalane lemiklomelo ngamashumi amabili lane. Leso simo sihle sahlala sinjalo ngemva kokuba iqembu belihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yevikile chumi lambili. Ele Chicken Inn libe ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu leTriangle ngensonto. Ngalokho-ke iqembu leChicken Inn lehle lahlala endaweni yesibili lemiklomelo ngamashumi amabili lantathu, kuthi ele Capes United lihlezi endaweni yesithathu lalo lemiklomelo ngamashumi amabili lantathu, njalo libe ngujikelo bhanqa 3-3 leTail 1. Loba nje iqembu leFC Platinum libuyele esiqongweni sengalane yemiklomelo omqeqeshi walo uNomen Mabheza wothi uzamile adinye abanye abadlali ngoba engasuthiseyi ngendlela iqembu lakhe elidlala ngayo.
These guys have been here nearly maybe some of them have been here for 5 years, 4 years, 3 years.
Iningi labadlali bethu sebelesikhathi eside silabo. Iningi labo besilabo kumidlalo ebesiphatheke kuwo okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, yikho mhlawumbe sebekhathele. Ngalokho-ke kumele sidinge abadlali abatsha abalamadlabuzane kanye labalomcabango owehlukeneyo.
Iqembu le-Islanders liphakamela ahlala endaweni yechumi lantathu ngemva kokunqoba elikwenzele Dynamos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields ngensonto. Leposo lingene kumidlalo yangempela viki lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane. Emsileni wengalane lokhu kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona elile miklomelo ye-9, kuthi endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leMshwane Stars lona elibe ngujikilobhanqa 0-0 lelewange. Iqembu leYada lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni lile miklomelo ye-12, loba nje linqobe leChapungu nge-2-1 ngomgqibelo, kuthi endaweni yesine nxa usuka phansi kule qembu leTail 1 lalo elile miklomelo ye-12. Kusenjalo imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League izake ime ukudlalwa okwamaviki amabili alandelayo. Kudedelwa uZulu ukuba alandele imidlalo ye-Africa Cup of Nations njengoba iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lalo lingelinye lamaqembu aphatheka kulo mncintiswano ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt. Abafana beZimbabwe badlale umdlalo wokuzwana amandla leqembu leTanzania ngensonto, njalo lo mdlalo ufike komlindi uyacina lawa maqembu engujikilobhanqa 1-1. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Highlander ingoma kaSisa Senkosi sishayela abafana be-Highlanders ngokushaya iDynamos izolo. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Isilinganiso sokuqonga kwentengo yempahla etshiyeneyo lokudla ese-inflation sikhuphuke ngezinga elesabekayo ngenyanga edluleyo. Safika phose kukhulu i-97.85%. Amapolisa ohlangothi lwe-riot atshone enyakazela edolobheni leHarare. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.